Toku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 28 kuLwezi ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kusasa abantu bengavuyi begqoka ama-t-shirt e-MDC kumbe anything ebomvu, bengavuya begqoke izigqoko zabo abazithandayo ikakhulu ezimhlophe. Ababegqoke ama-t-shirt abelo president we-party, hayi sizabe sibacela ukuthi betshintshe.
Ibandla le-MDC lithi ukutshengisela kwakusasa kuzaqhubekela phambili, njalo uZulu uyacela ukuba engagqoki impahla elempawu zamabandla.
Lokhu esikuspendileyo kulowa than imali le esizuzile, so kuyakhanya ukuthi sibili sezakhona kusathi sifuna ukukwenza. Lokho kuthiwa yi-budget deficit, siku-surplus, so senza khonokho.
I-Studio 7 namhla ilengxoxo lomphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngendlela athi uluhlu lwendleko zikahulumende luzasetshenziswa ngalo. Abesifazana babuthana eHarare bexoxisana ngokuhlukuluzwa abathi kwenziwa ngabatshayeli bamakhombi labowindi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi ukutshengisela kwakusasa kuzaqhubekela phambili, njalo uZulu uyacelwa ukuba engagqoki impahla elempawu zamabandla kodwa agqoke ikakhulukazi ezilombala omhlophe oyisibonelo sokuthula kumbe ezamabandla okholo abangena kuwo. Intatheli zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Jacob Mafume utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba amalungiselelo asephuchile, njalo kwaziswe lamapholisa ngalokhu kutshengisela. Usole inkulumo yesiphathamandla sikahulumende uMnumzana George Jaramba eyokuthi iMDC izakwetheswa umlandu kungaqhamuka udlakela. Umsekeli wesikhulumeli seMDC uMnumzana Bekithemba Mpofu ulandisa kabanzi ngalokhu kutshengisela okubizwa ngelokuthi yi-People's Demonstration.
Esifuna ukudemonstrate la kakhulu yikuthi impilo yeZimbabwe singani sinzima, abantu bayahlupheka and abantu basicelile ukuthi khona sibakhokhele kule i-demonstration. So yiyo iyabe ingalokho yangabe siyo yeparty, yikho uMaphume ekhulumile ukuthi khona kusasa abantu bengavuyi begqoka ama-t-shirt e-MDC kumbe anything ebomvu. Bengabuya begqoke izigqoko zabo abazithandayo ikakhulu ezimhlophe, yizo esingabe sizivumela. Ababegqoke ama-t-shirt abelo president we-party, hayi sizabe sibacela ukuthi betshintshe ngenxa yokuthi khona ayisiyo lokhuzeni program ye-party kuphela, i-program yabantu.
Uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolu hlelo lanxa abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF sebeqoqe umkhosi wokuhlanza idolobha le-Harare ngelanga elifanayo.
Thina esikwaziyo ukuthi amapholisa siwazisile ukuthi sizabe silo mkhosi lo kusasa, ngakho amapholisa wona asezabona ukuthi khona azakwenza kanjani. Thina esicelayo ukuthi abangani bethu abasapota elinye ibandla bengabuya phambilini kwakusasa, sizabancedisa nxa befuna ukwenza i-cleanup exercise lapha eHarare.
Abakade bekulo mhlangano babalisa umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa kanye lezinye iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela uMnumzana Elias Mtsuri, Douglas Monzora kanye loWelshman Ncube. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ikhathazekile ngokuthi impilo yabafakaze kukhomishini ecubungula ukudutshulwa kwabantu eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho lwalonyaka ingabe isengozini. Umqondisi walinhlanganiso unkosazana Blessing Gorejena utshele umhlangano lentatheli izindaba eMedia Center ukuba sebekhweze lolu daba kuleyo commission. Obemele inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela uyakugcizelela lokho.
Sinokukhonona ukuthize masikhangela le lokubhala sakade sikuyenza sibhalela icommission singahambisa i-evidence kade bengazibhaleli besitshela ukuthi bakureceivile njalo sabanika ilist yabafakazi ama-victims abanye nje abantu abalimeleyo nezihlobo zabantu ababulawayo mhlaka-1.
Uthi ikhomishini yakhupha umbiko wokusola ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba uMaynard Manyowa lanxa ingenzanga okufanayo kwabanye abahlangana lodubo olufanayo. Omunye okwakufanele afakaze kule ikhomishin kodwa wathunjwa engakakwenzi lokhu wavumbuluka ngosuku lokugcina efuna ukuyafakaza uretired Lieutenant Colonel Elliot Peake akasenelisanga ukukwenza lokho. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum batshele intatheli zindaba ukuba bazophindela njalo kule ikhomishin ukuyayinikeza ubufakazi obufanayo njalo obulotshwe phansi ukuze kungeniswe kulolo gwalo oluzaphuma ekugqitshweni kwalumsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izisebenzi zikahulumende ziqale ukuhola imali yamabonus namuhla kodwa zikhonona ngokuthi imali le inlutshwana. Ngokunjalo inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele umphathintambo obona ngezisebenzi khonona ngalolu daba isithi ekuqoqeni ama-bonus, uhulumende ubemele aqoqe wonke ama-allowances atholwa yizisebenzi. Inhlanganiso le ithi amalunga ayo azahlangana e-Harare kusasa ekhulumisana ngalolu daba. Abathole ama-bonus abo namuhla ngamasotsha, amapholisa, abamajele kanye labezempilakahle. Ababalisi bazahola kusasa ukuthi ezinye zonke izisebenzi zikahulumende zihole ngolwesihlanu. Untungamili Inkomo e-Studio 7 uxhume unobhala jikelele we-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo yena othi labo bathukuthele ngodaba lwamabhonasi lolu.
Umqhatshi uqhubekela phambili a-implementa akuqumileyo eyedwa engazanga consulte ama-associations zinhlanganiso lezi ezimelele ama-unions achiyeneyo. Ngemva kokuba esequme i-budget, ubekutshilo nje umqhatshi ukuthi ulendlela ozabhadala ngayo. Engazange atsho kulabo obaqhatshayo ukuthi kulesivumelano yini. So sibona uqhubekela phambili nge-approach yakhe yokuthi khonokwa kukhumbulileyo ukuthi ukwenza unje uku-implementa angaze anganaki ukuthi kungaba labanye yini abangamnika umbono otshiyeneyo kumbe labanye abangakujabuleliyo. So sikubonile ke namhlanje abantu beqalisa ukuthola izimali zabo ukuthi indlela ke abayenze ama-calculations ngayo. Esithi liholo lomuntu thina besisitsho nje okugoqela nje konke nje kungaba ngamala wesizathize liholo lomuntu. Kanti yena nxa esithi liholo lomuntu ke utsho ekhipha nje ama-allowances ewachiya ngaphandle. So kuyasixaka ke, kuyasixaka njengezisebenzi ngokuthi kusuka kwehlise ke inano le mali ebesizayithola nxa sesibhadala ama-bonuses. Kodwa sikunanzelayo ukuthi sile ngathi very arrogant employer ongajabuleli ukukonsulta amanye ama-parties.
I-Apex Council ithi inhlanganiso zezisebenzi zizahlangana kusasa zikhulumisana ngalolu daba. Liphakathi lani yini njenge-ZCTU?
Thina silama affiliates aku Apex njengenhlanganiso ezimelela ama teachers so sile abasimelelayo kodwa ku federation level asikho ke kulumhlangano asingeni kodwa nabanye bethu ke abazabe bephakathi iaffiliate yezinta nxa sisizwa bazama ke ukuthi bathole isinqumo ukuthi banga respond kanjani ke kuemployer bangathatha manyathelo bani kumbe istrategy ukuthi bangayengeja njani uemployer ukuthi angatshintsha yini angaba lo mbono omunye otshiyene lalo owenzileyo.
Lo ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi eZCTU. Umphathintambo wogatsha lwezemali uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube uthi imali yohlobo lwama-bond notes izaqhubeka ilingana leya kweMelika ngendlela yokulondoloza imali zabantu emabhanga kanye lezamapensheni ukuze zingaze zachabalala njengalokhu okwake kwenzakala. UMavis Gama usithulela lolu daba ngogcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini akhe, uMnumzana Ncube uthi injongo zenhlelo zikahulumende ngeyokuthuthukisa umnotho welizwe.
Uhulumende uhamba ngendlela ayicandayo esithi uzahamba ngayo, walking the talk. Esikwenza kathesi ukuthi siyehlise i-expenditure yethu in terms of expenditure, okwenzela ukuthi izikwelede zethu njengoba sasijala ukuthi siboleke lapha konke lokho sikwehlise, okwenzela ukuthi khona i-currency yethu, imali yethu iqine, umnotho wethu uqine, umnotho wethu unanzeleleke kuhle. So senza khonoke sathi khona siza kwenza.
Uchathise ngosokwenziwe nguhulumende ukufeza okumunyethwe kuluhlu lwebudget.
Ungakhangela i-budget deficit yethu, imali kahulumende, ungathi ukwenza kwahulumende okukhanya kulaninyanga ka-October yikuthi lokho esikuspendileyo kulowa than imali le esizuzileyo. So kuyakhanya ukuthi sibili senza khona kesathi sifuna ukukwenza. Lokho kuthiwa yi-budget deficit siku-surplus, so senza khonokho. Futhi sithe khona nge-budget le ka-2019 siza yenza ama-retrenchments laba kumele baretire lezi modeli ezizithengayo, abantu baphiwa amaloni kungaphongukuphiwa nje. Senza khonokho esathi sifuna ukukwenza ukuthi khona sakhe umnotho welizwe lithuthuke liye phambili.
UMnumzana Ncube uthi uhulumende wakubona kufanele ahlawulise imali yomthelo wezimota ezithengwa phandle kwelizwe kusetshenziswa imali yakwelemelika ngenhloso yokwehlisa inani labaphuma besiyathenga lezo mota kanye lokuphuma kwemali yakwamanye amazwe elizweni.
Into eyiproblem ehluphayo ukuthi i-demand yezimota isikhwele kakhulu, so yenza ukuthi khona kube le shortage of foreign currency. So i-demand yona lana kayilunganga, iyadistabilize umumo we-economy welizwe. So yikho sifake esathi khona we need to discourage this demand. How do you discourage it? So enye indlela esicabangileyo yona le ukuthi khona arch abantu kababhadale ngemali le abayisebenzisileyo ukuthenga imota in the first place. Abantu bakhohlwa phela ukuthi khona nxa uthenga imota awuqali ngokubhadala ijuti, uqala uthenga imota. So nxa ukwanisa ukuthenga imota ngisithi khona kumele layo uzame ukwenza ibhajethi yokuthi ube la eceleni kokubhadala ijuti yakhona, ngithi yikho sikutshoyo kuphela.
Uthi kusiyafika isikhathi esifanayo ngomnyaka ozayo uhulumende uzabe sehlawule imali ezalayo kusikwelede samabhanga abalisa ele African Development Bank kanye le World Bank. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunga kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Izakhamizi zenyakatho eMandebeleni zithi zikhangelele umbuso wezabelo olakho ukuqala loba nini kulandelwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso. Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngumsakazo weStudio 7 umanyene leMedia Center eLupane Women's Center. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseLupane.
Lamhlanje edolobheni leLupane okuyisigodlo sesabelweni senyakatho eMandebeleni izakhamizi zalumango bezithe gwaqa embuthanweni wokuhlaziya udaba lombuso wezabelo lentuthuko iTown Hall eqoqo iVoice of America imanyene leMedia Center. Unkosikazi Hildegard Mufukare uthe kuqakathekile ukuba lombuso wezabelo njalo omama kumele baphatheke kiyo.
Thina njengabomama sithi devolution power sicela ukuthi ibuye izo engage omama ba participate bengabe ngama attendees nje ukuthi bayabuya bengakhuluma lutho kodwa kudingakala ukuthi bona imfuno zabo yiziphi.
Isakhamuzi seLupane umnumzana Vumani Ndlovu laye uvumelane lomufukare ethi bayilindele ukuzoba bangula ebuyangeni abalabo.
Devolution of power yinto esiyilindeleyo njengabantu beMathebeleland ukuthi yeza sibangula ku-under development ekhona esigabeni seMathebeleland. Kungakho ke sikhangelele ukuthi uhulumende athi walk the talk ayi implemente ibe khona ukuthi labantu ke nxa siqalisile ukusebenza baphatheke njengoba kuyiso isinqumo se-devolution ukuthi abantu at local level baphatheke.
Osakhulayo uThembelihle Mhlanga uthi umbuso wezabelo bacela ukuba uhlelo lolu lucace.
Ya indaba ye-devolution of power thina njengabasakhula besicela ukuthi icace ukuthi kungabi lo macathelana ukuthi sibe kwazi ukuthi nxa kuthiwa i-power is being devolved, is it just power, political power or whatever? Ayisukhangeleleyo ukuthi kumele isithuthukise angithi kungabi libizo nje kumbe kube i-structure nje. Kufanele ukuthi lathi sibonakala ukuthi njengeprovince esalele emuva kakhulu i-devolution of power le iyasinjani, i-devolution le engingatho iyasinjani, iyasithuthukisa.
Ukhansila weMachia Ward 15 umnumzana June Mpofu uthi umbuso wezabelo kumele ulethwe ngokweqiniso.
Hayi, devolution of power nxa ingalethwa ngokweqinisa ngoba abantu okubakhathazayo bazithola bengathi abamelelwanga kuhle ngoba lapho kufanele kuqale khona ukuthi kuthiwe sokusetshenzwa abantu kufanele bazizwe beyibo aba in charge yokuthi bekwenzeni izinto zabo. Nxa sikhuluma ngezibonelo zezinto eziningi abantu akade bezikhuluma bethi njengama officer abo registrar uzathola ukuthi bathi kulabantu abangazwani labo ngokukhuluma kanti kungaqalwa nje kwenziwe ngiyakuzwisisa mina ukuthi abantu bangathi abantu kabafundanga kulesi sigaba kodwa angaka bekuthiwa abafundanga ukuthi bengafika esigabeni sokwehluleka ukubhala amagama abantu abahlezi labo. Uyathola ukuthi lo okuthiwa ufundile ye ufundile kodwa uthole laye sesehlulwa ngamagama kodwa ekugcineni kube ngumlando walo obhalelwe kube kodwa kungehliswa ukuthi hayi isimeli senu esizalimela kwezindawo ezihlukeneyo including even lezindawo ezinjengezabo DA usikomitshe laye kavele lapha esigabeni siyabe sikuzwisisa ukuthi hayi lwana siyamazi ulaphana laye izindingeko lezinkalazo zezindawo zethu uyabe zazi.
Umnumzana Cornelius Chuma uthi umbuso wezabelo uza kuba nzima esigabeni sabo ngoba abafundi bafundiswa ngabantu bokuza.
Bengikhuluma ngakho ukuthi abantwana nxa sibase ezikolweni ezifundiswa ngabantu abangakhuluma ulimi lwawo kuba nzima kakhulu ukuthi umntwana sithi devolution iza sisebenzela singabantwana abangafundanga.
Umnumzana Celani Ncube uthi bafuna umbuso wezabelo njengezolo kodwa abantu basafuthelene njalo bayesaba ngezolo yabo eyombhuqazi weGugurawundi okuludaba okumele luqale lulungiswe.
Udivisione fasile besifuna njengayizolo ukuthi bekhona kodwa ezilongu abantu bakhe bengalakukhululeka. Iphisi iqakathekile kakhulu ngoba abantu kabakhululekanga.
Umbuso wezabelo iningi labantu abangene umhlangano bathi bawulindele ngabomvu, kodwa udubo olukhona yikuba abazi ukuba uyaqala nini, njalo ukhanya uzaqala phezulu kodwa kumele uqalele phansi ebantwini. UZulu uthi lokhe kungacaci ukuba umbuso wezabelo uza kuba inyamazana bani, kodwa bafuna ukuziphathela hathi ukuphathelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingu Anastasia Ndlovu.
Life Talk namhlanje uhlelo labahlala phandle kwelizwe ole diaspora forum sixoxa ngemizamo kahulumende yokuhuga asebehlala emazweni abalolwazi ngemisebenzi etshiyeneyo ikakhulu kwezempile kahle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Abesifazana babuthane eHarare namhla besithi amalungelo abo ayiphulwa ngabachayeli bamakhombi kanye labo windi babo ngesikhathi kunanzwa amalanga alithumi lasithupha emhlabeni jikelele awokuvikela udlakela oluqondise kwabesifazana labesilisa. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni welanga lilodwa owenhlanganiso ezijiyeneyo ezilwela amalungelo abesifazana owenzelwe eHarare. Unkosikazi Siphathisiwe Moyo owenhlanganiso ye-Women's Coalition Group uthi babone kufanele ukuthi bacubungule inkinga ezibhekana labesifazana suku zonke empilweni zabo.
Lapha besikhuluma ngendaba zokuhlukuluzwa kwabomama kuma-public spaces, singathi endaweni ezinjengokugadelwa khona amakombi, lalapho nje anywhere kungaba ku-public abangabe befuna ukwenza abafuna ukwenza khona, omama batholakala behlukumezwa kakhulu, especially ngama-towns.
Abesifazana abaningi bakhulume ngababe behlangana lakho ezandleni zabachayeli bamakhombi labo windi, okufana lokuthethiswa, ukubanjwa imizimba yabo bengafuni, ukuthathelwa izikhwama zabo lokunye okunjalo. Bathi isimo sokuphose kufike kukhulu ekhulwini, 97% samacala anje acina engathonisiswanga. Unkosazana Chiedza Maromo wenhlanganiso yekhathwe Sisterhood uthi omama kumele bebika amacala anje emapholiseni.
Imo uhlukuluziwe kumele ungafike police station and kumele uhlucele ukuthi ngicane ubona abantu abe victim friendly unit, ngoba amapolice abona ababe phambili babe kubunguza indaba yakho kodwa bengasoze bekuncede. So uma uphanjaniswa kumele uqale ubone abe victim friendly unit ukuthi ama-legislators kumele sihlane labo kufakwe imithetho eyaprotekta abantu.
Usiphathisiwe Moyo obesemhlanganweni lo uthi ubona lumhlangano uzaphathisa ngoba uhlanganisele bonke abalokwenza le ndaba ezinje.
Bonke ama-stakeholders, sikhuluma ngamapolisa, abe-gender commission, uminister wethu we-women affairs. Konke okukhulunywe lapha mbona ngani ukuza implementwa, okunjengokuthi amawindi lama abakhitshwe ama-combi drivers azakale ukuthi ngobani. Lapho kugadelwa khona amakhombi abantu bebe yilapha abahamba khona ukuyagadela amakhombi, abantu bengaphongukugadela amakhombis everywhere.
Abathuthisi abangene kulumhlangano bakhuthaze omama ukuthi besebenzise imithetho ndaba eyasungulelwa amacala okudlwangula lokuhlukuluzwa kwabesifazane lamantombazana, ama-victim friendly courts, njalo bebuya labantu abazimisele ukubafakazela. Ngensonto inhlanganiso ezimela abamakhombi zibambe umhlangano eChitungwiza zikhuthaza abachayeli ukuthi bengaphatheki ukuhlukuluzwa kwabesifazana. Lo mhlangano ungenwe inhlanganiso ezigoqela iKatswe Sisterhood, iLegal Resources Foundation, iWomen's Coalition, iGender Commission, leHarare Residence Trust lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevule ngokusemthethweni umhlangano we-Innovation Africa Summit walonyaka osungulwe eHarare namuhla, lapho kuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende wamazwe akuzwekazi le-Afrika kanye labosomabhizimusi becubungula indlela zokuthuthukisa inhlelo zemfundo yesayensi le-technology belandela izinqumo ezahlelwa umanyano we-United Nations. Amazwe akulumhlangano wona okhangelelwe kuphela ngolwesihlanu agoqela ele-Rwanda, Botswana, Uganda, DRC, Mauritius, le Madagascar. Umnumzana Sifiso Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, yona enxusiweyo kulo mhlangano, usichazisela okuningi ngawo.
Okukhanya kuqakathekilekiyo yokuthi banxuse amakhampani agoqela iMicrosoft njalo lamanye amalunga aqakathekileyo angathi angasincedisa ekuthini ezemfundo zithuthuke ecelezi masingena kulokhu esithi thina yi-digitization of education. Ukuqakatheka kwawo kuyikuthi kule mfundiso, njalo ukuqakatheka kwawo kuyikuthi kuletha mhlawumbe indlela iZimbabwe engasondela phansi kwamakampani agoqela la amakampani alungisa kakhulu eze-digital technology eziphathelana lezemfundo.
Indawo zemfundo eziningi ziyayithola yini ulwazi lolo olwe digital technology?
Amakampani aweZimbabwe agoqela oZanet nabangane bakhe bebezinikeleke bona ukuthi bazazama ukuxhuma ezezikolo eziningi besebenza le-tel one ukuthi balethe ezemfundo lokho esingathi thina i-access to e-learning. IZanet likhombisa ukuthi yona ifuna ukuthi izikolo ezifika ku-1300 kanti-ke i-tel one ifuna ukuthi 3000 ukuthi bazame ukuzixhumanisa le-digital technology. Ngalekho-ke nxa kuyukuthi ama-companies alocali angabambana la ama-companies afake ama-exhibit kuma-standard kona ngale nemhlanganweni, mhlawumbe kukhona okungaphuma.
Kuyini lina eliza kwethulela lo mhlangano kumbe elikhangelelwe ukuthi liphume likuthwele?
Inhlanganiso okwayo ukufika inanzelele ukuthi lokhu okuthiwa yi-digitization of teaching and learning, ama-materials akhona kawasondeli kulokho esikubone kusenzakala ezikolweni ezigoqela kule Kenya, kule Uganda. Abayibo abantu ade bekhanya sebesenza ezemfundo zilulazeke ngoba bebesenza ukuthi ezemfundo zenziwe sengathi ingqengubani ongabala nje ikhompyutha angama phambi kwabantwana afundise. Lokho yikosimele sikumele sikukhangele ukuthi kakusiwo mthelela omuntu pheceleze engukhangeleleyo ukuthi phela ingabe sesingenisa phela i-commercialization through digitization of education kube sokusilimaza kwezemfundo, kubuye kulimaze abafundi. Nampi le curriculum izabe sibuya singathi i-curriculum egcwele umhlaba wonke jikelele. So esingakufuniyo-ke thina ukuthi silahlekelwe yibuntu bobuntu bethu, abafundi bagcine bengasazi ukuthi bafundiswa ngumtshina kumbe bafundiswa ngabantu. Yikho esikunqinekelayo ukuthi nxa kusezinto ezinjengalezi sibe sinecelelwayo ngoba siyananzelela ukuthi kukhona izikolo ebe zidumile akhululeza ukuthiwa ngama-bridge schools angena necele lona leli le-digitization bese besithi umntwana hhayi-ke nxa ezafundisa i-curriculum ngayibeni nje isikolo sonke noba izikolo zonke umhlaba wonke ababalisi kube ngumbalisi nje oyenelisa nje ukuthi athanda i-tablet amefambi ngabafundi. Yikho sesikhangelele ukuthi sikuvikele lokho.
Lowo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla seZimta, yona ephatheka kumhlangano osaqhubeka owe-Innovation Africa Summit. Ukusenjalo kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu eliphakamise isicoco kusigaba se-Southern Regional Division 1 Soccer League eLewange United, uNeshi Dube uthi usebenzise umncintiswano weJohn Landankom Memorial Cup ukuba akhethe abadlali azahamba labo kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo.
Iqembu leWange linqotshwe nge-1 kanye liqembu le-Talent Vision okuyimpumela etsho ukuba le-Talent Vision yilo eliphakamise inkezo weJohn Landankom Memorial Cup. Iqembu leWange lona eligunyulwe kusigaba saphezulu se-Premier Soccer League ekupheleni kwesizini yanyakenye lihle laphanga laphindela kusigaba saphezulu ngemva kokuqeda imidlalo yalo kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League lihle ziphezu kwengalane. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komdlalo we-final yenkezo yeJohn Landankom Memorial, umqeqeshi weqembu leWange uNation Dube uthe ukudonsa kanye kanye kuliphathisile iqembu leWange ukuze liphakamise isicoco
seligi.
Isizini yona ibinzima kodwa ngithanda ukubonga imuli yonke yeWange. Njalo umdlalo wanamhla siwusebenzise ukuba sibone ukuba yibaphi abadlali esizahamba labo ku-PSL ngomnyaka ozayo.
Ngakwelinye icele, umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masuku yena utshayele ihlombe abafana bakhe ngokuphakamisa abakwenze inkezo yeJohn Landankom esithi kwezemidlalo kuvele kumele kujatshule kutshintshwana.
Angijabule kakhulu.
Ayike asenelisiwe ukulethulela lolo daba ngokugcweleyo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.